Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Vuganja ni mtuaga zomu se ola mugela emoye ni ngovu lo msaga 30 kulwezi 2020 nguntunga milinku mo enda benize kuseni la msanje. Imingcele yelizwe ikhangelelwe ukuvulwa kusasa lanxanje umkhuhlane we-COVID-19 usumemetheka ngamandla kulezi nsuku.
Sesivele sesikwazi ukuthi ungabotshwa abakuphi ibail, bazazibuyela baphuze bafike bathi court sivaliwe.
Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uzaphindela emthethwandaba namuhla ukuya kuza isinqumo sikamantshi phezu kwesicelo sakhe esokuthi akhululwe ngebail.
Ukuthi umbhobho lo ungena nawo njani elizweni anginalwazi ngoba yenakena umngani wami.
UZulu waseNtoli ePlumtree usehlalela evalweni kulandela ukubulawa kukasomabhizimusi obedumile kulumango ngombhobho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imingcele yelizwe ikhangelelwe ukuvulwa kusasa lanxanje umkhuhlane we-coronavirus usumemetheka ngamandla kulezi nsuku. Abahamba ngezimota zabo kanye labahamba ngezinyawo sebezavunyelwa ukungena lokuphuma elizweni besiya kwamanye amazwe afana leBotswana leSouth Africa. Kodwa izimota ezithwala uZulu ezifana lamabhasi kazikavunyelwa. Lanxa abanye besithi ukuvulwa kwemingcele lokhu kuzabangela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 umemetheke ngamandla, abanye bathi kulungile ngoba uZulu ikakhulu ophila ngokuphanda kwamanye amazwe uvesethwele nzima. Umkhuhlane lo usumemetheka kakhulu kulezi nsuku elizweni ngitsho lasezikolo. Lanxa uhulumende engethulanga amanani ayizolo ngomgqibelo kulabantu abedlula ikhulu 180 ababanjwe lumkhuhlane. Asebefunyenwe belawo bonke selokhu waqalayo sebengu 9822 kuthi asebepholile sebengu 8472. Asebebhubhile bangu 275 njalo abalokhe begula bangu 1075. Idolobho lakoBulawayo yilo elihamba phambili ngababanjwa lomkhuhlane kanye labafayo kulezi nsuku. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uzaphindela emthethwandaba namuhla lapho azakuzwa khona ukuthi umantshi uyavuma na ukuthi akhululwe ngemali yesibambiso kumbe uyaqhubeka evalelwe. Umafume ubotshwe ngolwesithathu ngeviki edluleyo esetheswa icala lenkohlakalo phezu kodaba lokuthengiselwa kukadadewabo isitanda ikhansili. Umantshi ubemele aphe isinqumo sakhe phezu kwesicelo sikamafume sokuthi akhululwe ngebheyili ngomgqibelo. Kodwa kusenzakalanga lokhu ngoba umantshi kasahambanga emthethwandaba. Igqwetha likamafume umnumzana Dondirayi Batasara utshelele umsakazo ukuthi ukhangelele ukuthi umafume akhululwe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaspanda uthi ukubotshwa kukaMafume yikumhlukuluza nje okwenziwa nguhulumende weZANU-PF.
Sesivele sesikwazi ukuthi ungabotshwa abakuphi ibail, bazazibuyela baphuze bafike bathi court sivaliwe. Nango omunye ujaji edethe uzakuzwa icala likameya weHarare uJacob Mafume ngeSaturday ngo-9 o'clock. Kodwa kasabuyanga ngitsho lokupha i-apology ukuthi hhayi phongukuzihlalela nje. Sahle sakubona ukuthi uzazihlalela ngoba afuna ukukhawulisa, akusela rule of law, yikudlala labantu lokuhlukumeza abantu, akusela mthetho lama magistrate angikhona. Sokukhanya ngani ngabantu abadojwa ku-border case baphongukufaka ku-bench ngoba asizange sikubone into njengaleyo. I-constitution ithi umuntu olecala ophongukuphiwa i-allegation yesen umsulwa eze efike ekhothi esithi ngesikhiwa everybody is presumed innocent until found guilty by a competent court.
UMnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Kodwa ilunga leZANU-PF uMnumzana Malaki Nkomo uthi bonke abetheswa amacala enkohlakalo bayabotshwa kungakhathalekile ukuthi ngabe bandla leZANU-PF kumbe ngabe MDC.
Uma uphambanisile ihambe emthethwandaba uyethonisiswa ngabe kuthiwa kona iZANU-PF yatho ukuthi yona loselecala sehle samuthi iZANU-PF azi kutho konke golokho. Lapha sikhangela thina izinto zankuna zihamba ngendlela efaneleyo, uvula idoktethi mhlanje emthethwandaba, ngawe ulecala uyangena, ngawe ulecala uyakhululwa. Uma uthe waphambanisa uphambanisile umuntu wonke kahambe kabotshwe ayefika kumthethwandaba athonisiswe. Uma ulecala ulecala, njalo singasebenzisi amabandla ukuthi siphambanise sithi ngoba mina ngowebandlaleli so uzafanele ukuthi abantu bathi mina ngifanele ukuthi ngibotshwe. So ngingazi ukuthi njengoba bekhuluma kanjani ukuthi ukubona bathi ukuthi nxa unge-MDC ukhansela we-MDC ungaphambanisa uqamula umthetho afanele ngibotshwe nge-opposition. Ayisikho lokho, ungumzimbabwena. Umthetho khanele ukuthi umuntu ngumzimbabwena. Okwama-politics lokhu sikwenza uma sesisiya campaign athi ukusebenza ngalo kwezombangazwe. Kodwa uma vele sulecala amaphoyisa angakakhangeli ukuthi lowo mbani bathatha umuntu wonke njengoba enjalo. Mina ngibona kwami wonke umuntu uthathwa ngendlela efana nayo.
UMnumzana Malaki Nkomo wake waba ngumeli weyinsiza South edale lephalamende njalo ulilunga leZANU-PF. UZulu waseNtoli ePlumtree usehlalela evalweni kulandela ukubulawa kukasomabhizimusi obedumile kulumango ngombhobho ngolwesine. UMnumzana Butho Zidlaphi Nkomo uvikwa edutshulwe wafa ngesinye isigebengu esaziwayo esigabeni. Unkomo uberenta isitolo somunye njalo somabhizimusi osebenza kwele South Africa uMnumzana Forward Dube yena othi unkomo udutshulelwe esitolo sakhe.
Isigalo esenza ke mina ngingekho ngizwe nami ngonkosikazi uma ngimbuza athi labantu lo uMadula lo mfana obekade renta ishopyana bathi ufike laphana ethi ufuna isikweleta eshop manje kusho ukuthi bangazwani lapho yikho lapho kuvele khona ukubana egcina sekemdula. Yikho nje ngizwileyo, hhayi okuningi anginalwazi ngakho ngoba nami bengingekho, kodwa engizwileyo yikho lokho. Nami ngiphatheke kabi kakhulu njengomnikazi webuilding ukuze sike sinjalo kumzisa ubuhlungu mpela kakhulu ngoba lo mfana odutshulweyo he was a hard worker, sebenze naye kakhulu, umuntu obe-committed kakhulu ekusebenzeni, bambisana nezakhamizi.
Ngokwazi kwakho usebanjiwe yini?
Kuthiwa ubalekile akakabanjwa, kumanje nje asazi lapha khona noma usaqhubeka ezingela ukubulala noma umuntu osehleli endaweni ecashile. Namanje sinje nje asiphephile ngoba umuntu wasendaweni uyangazi kakhulu, nami ngiyamazi. Kodwa-ke ukuthi ukucabanga kanjani ukuthi enze isike sinjalo phakathi kwe-building lami, angikwazi nami ukuthi kwenze kanjani. So ukuthi umbhobho lo ungena nawo njani elizweni akunalwazi ngoba yena akuyena umngani wami ngibe ngimazi nje the customer lami efika laphana kwesinye isikhathi thenga kwesinye isikhathi ekweleda ama-customer wonke.
Ungumuntu ovele ehlala eZimbabwe yini kumbe yinjiva?
Akusho ukuthi ngumuntu osebenzela ngapha naye ezweni lase-South Africa. Ekhaya uhamba naye njengathi nje sihamba ekhaya. Siyabona abantwana kusho ukuthi yena usebenzela ngapha elizweni lase-South Africa. So, but ube sinesikhathi nyana nje since kube yi-lockdown. Kunesikhashanyana ehlele ekhaya lapha. Bekufunakala abazokuphepha bezama ukubana bephephise i-community ngoba akuphephanga ma kuyileyo ndlela.
Kule minye imbiko Dube ethi wena ulesikwelete sikaMadubula kunjalo yini?
No, totally lies. Akuzange kwaba njalo, ngizange kweletana naye from South Africa. Yena ubele customer njengawo wonke ama-customer ube nesika se-lockdown bebekwazi ukweleta baphinda babhadala. Angizange ngamkweleta okokuthi mhlawumbe beselandela imali yakhe according to i-statement engisibona esiphuma la kumedia. So fanele ukuthi bayiqondise kahle le ndaba, ngikweletananga naye mina. Fanele bayiqondise kahle. Sengani kuthiwa ubesiza laphana ezoluthishop yami ngoba mina ngimkweleta. Angizange ngathatha yona even send yakhe.
Igama lakhe uMsolwa ngubani kahle kahle ngoba galiphume kuhle ebantwini lapha?
Igama ngazi ngokuba ngokuthiwa nguSmolo, abanye bathi ngontoba. So yilo kuphela engilaziyo, angina elinye lakhe elipheleleyo engilaziyo. Ngazi kuthiwa uSmolo okanye ngontoba. So hayi, ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhuluma ingaqondiswa leyo ndaba ngoba sekubukeka sengani lo mfana wenza lezi zinto ezimbi ngoba elandela isikweletu sakhe engasithathayo. Cha, ngikweletani naye, angaze vele ngikweleta imali kuye. So ngicabanga ukuthi kucabangela kwe community, but hayi mina kunjalo.
Umnumzana Forward Dube ngusomabhizimusi osebenza kwele South Africa olesitolo ebesisetshenziswa ngusomabhizimusi odutshulwe wafa. Umnumzana Butho Zidlaphi Nkomo kasenelisanga ukukhuluma lamapholisa. Kodwa ubudlova obunje bukhanya sobusiba imvama ePlumtree. Ngompandula kulowesilisa owayehlala empandeni umnumzana Nicholas Nleya owabulawa ndawonye lonkosikazi wakhe besemzini wabo batshiselwa endlini. Lanamhla lokhu akukabotshwa muntu. Lwenkayi uvikwa esithi ufuna ibandla le-MDC limanyane lele-MDC Alliance abe libandla linye eliza kwenelisa ukunqoba iZANU PF ngo-2023. Owake wamela isigaba lesi edale lephalamende umnumzana Pednico Pepe uthi lokhu kuphume sobala emihlanganweni ayenze lezakhamizi ngempelaviki kuward 16, uward 23 lakuward 27. I-MDCT yasise kumaviki edluleyo ukuthi isixotshe uBhebhe imethesa icala lokusebenza le-MDC Alliance. Kodwa uBhebhe uthi ukuxotshwa kwakhe akukho emthethweni. Ngokunjalo uthi uloge ngumqoqi wenhlelo zaleli bandla. UBhebhe uthi ngaphandle kwabantu benkayi banengi abasekeli be-MDC abafuna amacele omabili amanyane.
Abantu bacacile ukuthi inhlanganiso ngabantu hathi abakhokheli, njalo nxa abakhokheli besenza izinto kufanele beze kibo bakhulume labo ukwenzela ukuthi bazi kwenzakalani. Njalo ke bakhangelele ukuthi ibandla liqhubeke lisebenzisa umthetho ukwenzela ukuthi siqhubeke siye phambili. Njalo ke bathi bona bayakukholwa ukuthi i-Supreme Court judgment yayivele ikufake ngezinye indlela ukuthi iparty kufanele ukuthi ibambane, ngoba kwaso kule MDC Alliance le-MDCT zombili yizo ezitshelwa ke i-constitution njalo la i-Supreme Court judgment ukuthi hayi buyelanini ke liyesebenzisa ama-structure ka-2014. Nxa kuthiwa liyesebenzisa ama-structure ka-2014 kutho ukuthi lithatha ke abahambe bayakwenza i-Congress Congress yabo eGweru ngo-2019. Uphinde uthathe ke abahamba bakwenza ke iCongress yabo kobulawayo abayenza ngo-2018. Bona bana bendawonye yibo okuthiwa yiSupreme Court judgment kabahambe bayekwenza ke iExtraordinary Congress. Lo osesenza okunye okudlula lokho kuthi ukuthi ngezinye indlela akasalandeli isinqumo seSupreme Court. So abantu ke kuyacaca kibo. Yikho ke enguthola ukuthi ke abantu abasekhaya akade bengxusile yiyo into akade bekhuluma ngayo and bayayizwisisa ngokugcweleyo ukuthi hayi nxa kuthiwa kakuyo Congress iCongress ibe yiyo emlamlankunzi kungabi labanye abantu asebefuna ukuthi benze izinqumo zabo ngoba sokulungiselelwa ukuthi kuyo Congress.
Njengoba inkokheli MDCT isithi siyakuxotsha kubandla, ubona imizamo yakho yokubambanisa i-alliance le-MDCT iphumelela yini?
Engingakutsho ntungamili ukuthi mina angisimi engithi kakubanjwane. Abathi kakubanjwane ngabantu. Abathi kakubanjwane ngabantu abavotayo. Abathi bakubanjwane ngabantu be-MDC. Kusukisela kuma structures e-branch kuze kuyefika kwe-national. Kodwa phakathi kwezinkokheli zikhona inkokheli ezifuna ukuba ngontando kayiphikiswa ukuthi kwenziwa intando yabo. Mbone ngani ke abantu baza kumela ibandla labo. Abantu baza khulumela ibandla labo. Abantu baza kethela ibandla labo ngoba phela iSupreme Court kayizange ithi yena kulabanye abantu abazathi nxa sokuyiwa kuCongress bakhipha abanye ngoba phela babe bebona ukuthi bazadliwa. Ayizange ikutsho khonoko. Mbone ngani ke sesifikile isikhathi sokuthi ke sichwayisise sibuyele kiyo iSupreme Court ikisitshela ukuthi kambe osokusenzakala yikho na okwenziwa ngezinye inkokheli ezisebandleni. Lokhuyana kokuthi kuthiwa kulabanye asebexotshiwe ebandleni, hayi zinkokheli ezikhulumile ezilutshwane. Kodwa ke nxa sikhuluma ngeCongress, iCongress yiyo elawulayo ukuthi lo uyaxotshwa kumbe lo akaxotshwa. La nxa kuyikuthi kulenkokheli lezo ezifunayo, kodwa iCongress ebuya yiyo ezalawula ukuthi khona oxotshwayo mbani ongaxotshwayo mbani. Njalo yiyo ezakhetha ukuthi ozayikhokhela mbani.
Umnumzana Bednego Pepe wake waba ngumeli weNkayi South edale lePhalamende. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kuza kuna izulu lesikhukhula endaweni eziningi zelizwe kuliviki. Inkundla yeNew Zimbabwe yona ithi umdlali wenguqu wakweleSenegal owake wadla ubhedu ngitsho laku-English Premier Soccer League uPapa Bopa Diop kasekho. Isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Linjani kustudio 7 wasakazi lonke nabalaleli uBernard Khumalo obuye eNkayi wesikhobokhobo laphana ngokuhlala ngiseGeorge laphana edowntown. Ngilosizi mansizwa ngokushona kwabafowethu ababulawayo umkhuhlane wekorona nengane zesikolo nababalisi nabongikazi nabo bonke abanye engibabalisi embaqede. Alubana siyamamelana silalelana angabe kodwa ukufa kuba kuncane kithi ngoba khumbula ngange ngalethu umbono ukuthi ngithi mina nga izikolo zike zima ukuvulwa kuze kube umnyako ozayo manje ma umuntu makhaza abantu basuka bakuthathe ukuthi ilizwi likamponda itshintshwa ngeke lubaphilise but kwesinye isikhathi masibuyelela into ezake zakhulunywa emuva uyathola ziyenzakala kanti vele umuntu osuthayo ngokutshelani ngoba velene suthi libobuza itorhwa ibhethu thina esilambayo ithe saziyo uduka ukuthi lunjani esinembono engasiza abantu ngokuhlupho silwazi kambe singabulala ingane zethu ngokuzibisela esikolo ngangalile mina ngathi abantwana ngaba babiselwa manje hayi akusenani-ke ngishiyomyalezo bekwezokulima ngithi mina hayi sagcizelela ngithi kini lonke balimi malingesaba ukudayisa inkomo zenu mawule 7 idobheke odwa usale ne 6 uyedingela ezinye umuthi uthengele emhlanyelo ngoba sizwile ukuthi iyadula lo nyaka kodwa izulu bathi lihle emhlanyelo iqhakathekile ngoba ungesabisi ukudayisa yodwa ukuthi uyodinga emhlanyelo yokuthi ulime uzaqeda zonke lezi suzama ukuthi uthenge ukudla
Salibonani lonke balaleli baka Studio 7. Siyabonga bonke abasiphathele inhlelo ezinhle kangaka abasakazela indaba ezinhle ngeZimbabwe. Silibingelela kakhulu lonke kumagumbama nomhlaba ukuthi lingakhohlwa bantwana bakaNkulunkulu njengoba sesingaphansi kwemikhuhlane yabo corona lingalibali ukusanitiza lingalibali ukufaka amamaski ngiyabonga
Sanibonani Studio 7 siyalibingelela ngenjabulo lonke ngigoqela abathi Chris Gandhi, Texas Jeremiah, Tontungamili Nkomo nabanye bonke engawaqambanga amandla lo okhulumayo ku-Ward 8 eNgwanati eNkayinoti sizwe ukuthi izikolo zivuliwe abantwana bahamba esikolo babuya besitshela ukuthi kufuneka ama-R5 emaski kufuneka ama-R10 ukuthi kuyethathwa amabhuku enkayi asokwazi ukuthi amabhuku lawo ngawani kumbe ngama-textbook asikwazi ngoba amabhuku okufunda ama-writing books siyazithengela ebantwaneni njalo i-R5 yemaski lapho ogxile khona umbono wami naku-R5 yemaski uqondile yini kumbe isemaski ukuthi ngithengiswe imaski yisikolo e-R5 mina ngiseZimbabwe asisebenzi sisemakhaya eZimbabwe i-currency ethesela izimdola i-bond kodwa wasitshela ngamarandi siyakucela konke ukuthi liwuhlaziye ngakho ikakhulu umuntu uNkamili Nkomo angamfonele ekhulume lami ngiyefika izini esikolo kukhulunywe ubhoda umhlaba wonke uhamba abantu bebuzwe
into zezano ayisizo zinto kahle ukwenza kwakhona kuhambi ngendlela yakhona phela loko into yakhona inhle ayibukeki kube ngama-election akhona ngokutshontshelwa lapha kuphela abafuni kufunda omalaki laba bangenzani anti bayakhuma kube commenta nje bekhomenti into engalamsebenzi labo gawule babo bakhuluma into engayisiyo lo bamuntu ebulewe kuthiwa akufanga muntu e-America kababulalanga muntu lo babekhuluma kulokuphophothisana kodwa kakubulalwanga muntu njengala akula muntu otshayiwe ngamasosha akula muntu otshayiwe ngamapolisi njengakhonokho esikwenza lapha izano ha siyemu hlalani linjalo ngokuzano benu alisoze lifo elathuthukilizwe ngoba lalingela plani vele lithathilizwe lisiya empini abantu ababevele besiya empini yibana ababele plani lelizwe lina elibusa kathesa lila plani lelizwe liphongubusa nje kuphela i-corruption wobhu khona ngale komnangagwa
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe ababona ngezomkhathi kwele Australia bathi ukuqala kwesikhathi sehlobo kuzaletha izulu lesikhukhula kulelo lizwe Inhlanganiso ye-World Health Organization ikhuthaza abantu ukuthi basebenzise imizimba ngendlela ezifana lokugijima lokuhamba ukuze balondoloze impilakahle yabo. Sizwe qhiveke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili konapha eMelika. Osemelele ukungena esikhundleni sikamongameli mhlaka 20 ngosibandlela, umnumzana Joe Biden usekhethe abesifazana kuphela abayisikhombisa ukuthi bakhokhele ugatsha olubona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende wakhe. Le yinto ethakazelelwe kakhulu ngabasekeli bakaBiden abagoqela umnumzana Dan Moyo.
UBiden ngokwakhe uye watsho ngaphambilini ukuthi ufuna i-team ezokwethula iqiniso ngesikhathi sonke. Ukungela cover up lokuzama ukufihla izinto ngoba kholelwa kakhulu ukuthi abantu be-America kumele bathole iqiniso lonke ngokwenzakalayo e-White House lokwenzakalayo kuhulumende. And le team yala amakhosikazi ayisikhombisa yi-team yabantu abale experience kakhulu ekusebenzeni lohulumende kuyo i-communications department. Sibabone abanye bakhona basebenze kakhulu layo umnumzana uBiden ngesikhathi sakhe esasekuhulumende engu-vice president ka-president Barack Obama. Abantu abajwayeleyo, abantu abathembayo nabathembekeleyo kuye ukubana bazowenza umsebenzi wabo ngendlela enqotho okuzoba ngumehluko omkhulu kakhulu kule administration ka-Trump lapho ade sibona khona abe-department yonale communications besupportana lezinto zika-Trump even ezinye zakhona kungamanga aluhlaza abekhulunywe ngu-Trump bezama ukuthi bamvikele.
Laba abanye asebakhethile wabafaka ezikhundleni ezitshiyeneyo ubabona njani?
Ama-appointments kaBiden lo Kamala Harris ngama-appointments amahle kakhulu angatshengisi ubandlululo ngokubana washo vele uBiden even ngesikhathi besayenza ama-primary washo ukuthi angawina yena u-vice president wakhe uzoba umuntu wesifazane. Washo futhi wathi engawina yena uzofaka i-cabinet i-representer i-America yonke hayi nje abanye ichiya abanye ngaphandle. So sibonile ukuthi i-cabinet yakhe aseyifaka leso fa lihlangene abantu besilisa labantu besifazane abantu abamnyama labamhlophe kunye lama Hispanic even lama immigrant ngoba sibonile ku secretary we homeland security eyona vele ekhangelana le immigration lemithetho eziphepheli lento ezifana lalezo ufake umuntu oyi immigrant ozalwe e Cuba njalo engumuntu oyi Hispanic Latino. I think lokhu kutshengisa kakhulu ebantwini besilatina abalapha America ubana iAmerica lelayo ngeyabo endelabo ama voices abo azozwakala njengawabanye kuhulumende.
Umnumzana Dan Moyo ngumsekeli kamnumzana Joe Biden yena ozaqala ukuba ngumongameli weMelika mhlaka 20 ngosibandlela.
Diyebulawayo athawotha. The judge's decision is final and it noted the hypocritical operations by the police whose the lockdown in double standards modus operandi is shameful. Phela ukuqala kokuhlakanipha yikumesaba uJehova kodwa ukuqala kokuphukuphuku yikubuka amapolisa esenza idoti. Selective justice is an unwarranted act of constitutional witchcraft by the task forces that is seek to impose and practice artificial ground on Matabeleland, a thing that we cannot allow ever again. Pouncing a lockdown hypocrisy, the careful proportion that tightens Matabeleland festivities and relaxes those of the other regions. Pouncing a police lockdown double standards, Bulawayo as what it deserves to be respected, even at their lowest. Moreover, well, treaty for charge is no longer the rule of the game, but a treaty is the measure of a country on a highway to true democracy.
Imbonge enkulu uDesire Moyo kusayita esola kakhulu amapolisa ngokuchitha umbuthano weBulawayo as awards ngempela sonto. Sikhangele ebezihamba phambili. Imingcele yelizwe izavulwa kusasa lanxanje womkhuhlane we-coronavirus usumemetheka ngamandla kulezi nsuku. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume uzaphindela enkantolo namuhla lapho azakuzwa khona ukuthi umantshi uyavuma na ukuthi akhululwe nemali yesibambiso kumbe uyaqhubeka evalelwe. Uzulu waseNtoli ePlumtree usehlalela evalweni kulandela ukubulawa ngombhobho kukasomabhizimusi obedumile kulumango. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisa.